isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 1 Hlangula 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Uthi laba abagokheli belizwe lakithi. Ababonanga ukuthi kungcono ukuthi bathaye le iqhawe leli ihlombe. Babuye babone ukuthi iqhawe leli silifihle kanjani.
Umnumzana Dumiso Dabengwa oyengumkhokheli webandla lezaphu ubekiwe lamhlanje emanxeleni entaba zinduna.
Ba okunye ngunanzeleleyo yohani ngokuthi state function but uyakhangela iobituary yangifona sayibhali ibhala ukuthi ube ngumuntu obekuhulumende enguminista yiformer politburo member kakukurecognize ukuthi ube ngupresident wezaphu.
Ukungabi khona emngcwabeni kamnumzana Dabengwa okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa sokudale inkulumo.
Kuyinsala ngendaba lezo ukuthi kanti uhlupho lesi esidlalwe eZimbabwe oleinflation yesikhatha zominsuku, impahla zikhatha zominsuku, faka amakhanda ndawonye kubona kanti kungenziwani ngoba khathesi ukukhanya ngathi mhlawumbe kazele ufike. Impahla zikhwela zominsuku, amabhesi ekhombi zakhwela zominsuku.
Inhlanganiso yezisebenzi AZCTU isilobele uhulumende imupha amalanga alichumi ukuthi alungisise umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umongameli webandla lezaphu umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa ubekwe lamhlanje emangweni wemanxeleni entaba zinduna lanxa ubemele angcwatshwe emathuneni eHeroes Acre eHarare. Kube lokuxokozela ngemva kokuba umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa lenduna uKhayisandiweni beke bancitshwa ithuba lokukhuluma. Kodwa bathe beliphiwa basola umongameli Emmerson Mnangagwa ngokungazi emngcwabeni weqhawe lesizwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo esemanxeleni.
Inkokheli zomdabu amalunga ebandla elibusayo eSouth Africa elemkhonto wesizwe kanye labameli benkokheli zakwamanye amazwe amabandla ezombusazwe ehlukeneyo amalunga engatsha zikahulumende kanye lozulu bebethe gwaqa enkundleni yentaba zinduna bezovalelisa umuyi. Umongameli welizwe uEmmerson Mnangagwa ubengekho ngoba uthe imuli kamuyi yathi ifuna ukumbeka ingasindwanga ngabokuza. Kodwa umfanekiso kaMnangagwa obuphanyekwe lapho kade kuhlezi abahlonitshwa umangalise abanye abathi kanti vele ubufakelwani. Umnangagwa ubemelwe ngumphathi ntambo wesabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo. Umoyo uthe balusizi ngokulahlekelwa nguDabengwa owayelodumo ngesikhathi sempi ngebizo elithi Black Russian kulandela ilizwe lapho aqeqetsha khona ezokucupha kungatsha zebutho.
Ngizathanda ukuthatha ithuba lelo ukuze ngikuthaze isizwe ukuthi sihlangane, sihlale sibambene njalo sibe lokuthula izenzo zethu lendlela esiphila ngazo. Zibe isibonakaliso saloko uDr. Dumiso Dabengwa owakulelwayo ngempi yenkululeko.
Umngcwabo lo ubulenkulungwane zabantu ababethwalwe ngamabhasi kanye lezimota ezehlukeneyo. Omunye walabo ababekhona ngumqeqeshi wezenguqu umnumzana Ndumiso Gumede othi ukukhothama kukaDabengwa kuyadanisa ethi uDabengwa uhambe kungakaqediswa uphenyo lokuthi sibe kwazi ukuthi kwahamba njani kumbhuqazo weGukura wundi.
Simazi ngemisebenzi yakhe emihle ayenze esesenguntanga echiya ubunandi wokukhula esiyangena elwela impi kazibuse. Kwathi lo basengene ngikhona ngale wazuza isiqoqo eziningi ekhokhela ebandleni elezaphu ababesilwa kwakuthiwa yizipra.
Laloba bekulokudonselwana kokuqhutshwa kohlelo lokubekwa kukadabengwa, lapho obekungani induna uKhayisa kanye lamongameli webandla le-MDC uNelson Chamisa abasoze baphiwa ithuba lokukhuluma. Ababili laba bagcine bekhuluma endlini kadabengwa yokugcina. Induna uNhlanhla Yamangwe Ndiweni uthe ukungabuyi emngcwabeni okwenziwe ngumongameli welizwe kutshengisa ukuthi umumo welizwe awumanga kuhle.
Indodwa ekhulunywe emaredweni emaphepheni ukuthi liqhawe, abanye bakhethe ukuthi bangagcobi la. Ngikhuluma nje mathupha ngoba nxa siphakathi komsebenzi lo kumele sikhulume mathupha. Ningalibhambathi bantu enkosi. Ulisizi kakhulu, lidanile kakhulu ukuthi laba abakhokheli belizwe lakithi ababonanga ukuthi kungcono ukuthi batshayele iqhawe leli ihlombe, babuye babone ukuthi iqhawe leli silifihle kanjani, senze kanjani. Mhlawumbe silahle nje ngendlela engaqondani, batsho abafikanga. Lokhu mahlabezulu kuyathinta, kuyakhuluma.
Umongameli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa usekelane lenduna uKhayisa ethi ulokudana kakhulu ngokungabuyi kwabakhokheli belizwe, ethi uDabengwa ngubaba obemele ukubambana njalo ubesebeke ithemba kwabasakhulayo owakutshengisela ngokumsekela.
Mina inhliziyo yami ibuhlungu ngendaba yokuthi abanye bayakhokhela ilizwe abakho ikhona abawu ufuna ukuthi sinike iqawe la maqawe inhlonipho yonke ukuthi ilizwe lethu liwile ngendaba yokuqina amaqawe.
Yebo Chamisa.
Ngiyazama ukukhuluma lesiNdebele. Ngiyazama ngendaba yokuthi ubaba wethu uDabengwa was a representation of our nationalness. He represented our oneness. He is a man who was humble.
Umuyi ubhubhele eNairobi kwelekhinya ngolwesine lweviki edluleyo esedlula evela kwelatshwa umkhuhlane wensokwele India. Umuyi uthiye umkakhe unkosikazi Zodwa Dabengwa, abantwana abahlanu kunye labazukulu abambalwa. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Umongameli webandla lezaphu umuyi uDumiso Dabengwa ubeke emangweni wemanxeleni entabazinduna iziphathamandla zikahulumende zibikwa bezivimbe umongameli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi akhulume emngcwabeni kamuyi. Kodwa umkamuyi unkosikazi Zodwa Dabengwa kubikwa kunguye othe nxa uMnumzana Chamisa engaphiwanga ixesha lokwethula amazwi akhe, umbuthano wokungcwaba umkakhe awungeke wachithwa. Sixoxe lomunye kade semngcwabeni kaDabengwa, uMnumzana Mbuso Fuzwayo, olilunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu esigaba seMandebeleni eyebheju likaZulu.
Hayi, abantu bayitshengisile inkokheli inhlonipho, abantu baphakame ngobuningi kakhulu. Kodwa okuphakama kwabantu kuyakutshengisa ukuthi kukhona okungabaphathi kahle emoyeni wabo, njalo emoyeni yabantu bakukholela ukuthi kuhamba kwenkokheli kuthi sebesele besegcekeni. Njalo yinkokheli odwa bethemba ukuthi izifiso zabo zifuqa ngaphansi kwayo.
Ye, siyabona ukubana umongameli Emerson Mnangagwa ubengekho embuthanweni lo. Kungakusitshoni lokho?
Ngiyakutshengisa ukuthi hayi, inkokheli zakithi ikakhulu ezivela ebandleni elibusayo azixoli. Ziyakukholelwa ukuthi zona uma zihamba emfeni azihambe esililweni, ziyabe zisiyapolitika. Lapho ezingazake zanika khona ithuba lokuthi zipolitike kazisoze zibe khona. Yikho mina ngathi ngubonile khonapha, ngoba okunye ngunanzeleleyo yiyo one ngokuthi I state function but uyakhangela I obituary yangkhona sayibhali ibhala ukuthi ube ngumuntu obe kuhulumende engominister I former politburo member kaizuka ukurecognize ukuthi ube ngupresident wezapho ngiyana nje ke ukuthi ngisukuthi ngabantu abale one party mentality emakhanda abo
ye manje ungathini wena ngosekelo olukhulu olukhanya luphiwe umuyi uDabengwa olukhanya esaphila wayengalutholi
usekelo mbona ngazathi kuyabonisa ukuthi abantu bakithi babuDabengwa babemhlonipha babemthanda but okwenzakalayo ukuthi ibandla abakulo eliyizano abantu bakulomkhono welizwe babengalithandi unfortunately lanxa sebevuselela izapho kube lolusupho ukuthi abantu amehla abo wonke abengasekho kwenye into abesesekufuneni ukukhipha izandla so because kwaso kubonakala ngani into engaba yinqola elula yokukhipha izandla i-MDC so abantu bakithi bakuke banjani banamathela ku-MDC nothi ngoba kabathandi uba budabengwa nothi ngoba kabathandi zakho kodwa ngenxa yokuthi babezitela ukuthini yindlela yokuthi kathesi ngabamba njalo umvuli
Alo-ke ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo ilunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni eBhetshu likaZulu ubexoxa ecingweni leStudio 7 esentaba zinduna
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Lamlela ndwandwe
Izakhamizi zezansi emandebeleni zihloniphe iqhawe lesizwe emnumzana Dumiso Dabengwa lapho kunanzwa ezamasiko enyandeni eGwanda izolo Iningi lezakhamizi lithi uDabengwa ubeyindoda emadodeni uAlbert Ncube usipha loludaba ekhonale eGwanda
Induna yekhezi uFuyana obengumhlonitsha kulombuthano ucele uZulu ukuthi athule okwesikhatshana akhumbule iqhawe lesizwe uDr Dumiso Dabengwa obekwe lamhlanje entaba zinduna lokho kwenzakale ngemva kokuba abaphathi bohlelo beqhubeke ngomsebenzi bengakhulumanga ngokubhubha kwaDabengwa ongaphathanga kahle induna uFuyane
ngangeni encwadini engiyiphiweyo ukuthi ngiyifunde bengicela ukuthi sikhumbuzane sonke singabantwana baseZimbabwe ukuthi singasibona ifulegi le ingafikanga ekugcineni chaza ukuthini ukuthi iqhawe elikhulu lihambile ngicela ukuthi sike sithule umzuzu owodwa sihloniphe singaqhubeki ngohlelo nxa sikhuluma ngezamasiko qala sizisondeze qala emaqhaweni okuyasidalela umbuso esikuwo
uFuyana ugcizelele ngokuthi basele bemadolonzima ngemva kaDabengwa wakhuthaza intsha ukuthi izinikele njengomuyi
ah isizwe sonke khonapha simangele kodwa ukumqoka ngobaba Dabengwa yokuzinikela isifundo sisitholayo kuye kuzinikela ungazinikelelanga ukuthi wena nguwe khona oza kuthola kodwa uzinikelele ukuthi isizwe sakini sikhululeke njengoba wazinikela yena namhlanje sithi silozibuse wabamba iqhaza eliqakathekile kakhulu sesifike khona esikhona namhlanje
umnumzana Absalom Ndlovu usobhuku bhaka wenswazi phansi kwenduna uMabhena uthi ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe kakhulu ngokudlula kwaDabengwa uthi uZulu kumele afunde ngempilo kaDabengwa ukuthi empilweni akulalutho lwelihlulayo lapho uthe wazimisela
ngizwa ngidabuka kakhulu emoyeni wami isizwe seZimbabwe namhla sikulesi sibanga ngenxa kaba kuDabengwa silahlekelwe kakhulu kazi kodwa ke olutsha lufunde kakhulu ekunenge uba kwaDabengwa ubana empilweni nxa umuntu efuna ukuthi naye yenze kumele uzinikele njengoba kuDabengwa wazinikelayo ukubana khulele lilizwe
unkosikazi Elvis Moyo uchaze umuyi njengeqhawe esithi abasakhulayo kumele balandele imbali yakhe
abantwana kumele bafunde ukuthi uDumiso Dabengwa beliliqhawe eleZimbabwe ukuze ilizwe lethu likhululeke uDabengwa layo bengomunye wabo amaqhawe nala asenza sathola inkululeko leZimbabwe
unkosikazi Moli Moyo enyandeni kuvillage 6 ngomunye walabo abakhale ezimathonzi ngoDabengwa
silahlekelwe ngubaba wethu kade besikhasa beloJoshua Nkomo besifundisa izinto ukuthi zenziwa njani noma kade kulamaqhawe kade silwa egangeni kodwa bona bebesikele ukuthi bantwana bogogo yenzani so ukuze ilizwe lethu lilunge
odabengwa uthiyo umkakhe uzodwa abantwana abahlanu labazukulu abahlanu umkhosi wezamasiko oqhutshwe phansi kwesihloko esithi African Royalty Our Heritage njalo lonyaka ugogo induna umasuku ematsheteni yena okhuthaze uzulu ukuthi alondoloze amasiko akhe ezinye induna ebezikulo mkhosi zibalisa umathe ebulamba undiweni wekhezi lomathema wewilonki ngimele umsakazi westudio 7 ngisenandeni ngi-Albert Ncube.
Namhlanje ke kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eye Bulawayo Progressive Residents Association. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga wemukela kuhlelo.
Yemnumzana sike sezwa imbiko yokuthi kungaba lokutshengisela kuyona le iviki edluleyo kodwa asibonanga kulokutshengisela kwakhona. Imbiko isiphonga usabalala nje kumbe kukhona okuchayamanzi.
Well, okungakutsho ukuthi imbiko lesike sayibona silombiko owabhoda kakhulu lapha ku social media. Kulo muntu omemezelayo ukuthi mhlaka 30 yabantu lingaye emsebenzini, ihlale ezindlini zeni lokhu lalokho. Akusenzakalanga kodwa isizathu sakhona ukuthi umbiko lowani ubungajingi futhi uvela kubani. Ngibona ngathi yikho okwenze ukuthi kungabi le action ngoba abantu kade ezivele asifisa ukuthi kube nomuntu ophonga ukumemezela ulutho engaziki ukuthi ngubani kumbe yiphi inhlanganiso. Kodwa-ke esingakutsho ukuthi yikho okungenzakalanga but okuyiqiniso ukuthi okwenza abantu befake imbiko le njengaleyo sebe-abuse esingathi i-social media kuyikufuthelana okukhona elizweni. Abantu balezi zingabazinanzela ukuthi ezomnotho elizwe sezifile, intengo yempahla ikhwela nsuku zonke, uhulumeni njalo kenze lutho. So abantu bayazikubona sebedingisa nje bekhuluma into eziningi ngenxa yokufuthelana. Kodwa kuyiqiniso ukuthi owakhathesi ayikho inhlanganiso esimegcekeni yathi ifisa ukwenza lokho. Kodwa esikwaziyo ukuthi i-ZCTU isibhalele upresident incwadi lokwenza kutsho, incwadi ecacayo imnikile insuku ezithile ukuthi kabizwe ukuthiwa yi-10 yafi-10 yafi-3 negotiating forum engenisa uhulumende, ingenise isebenzi i-labor, ibuye ingenise laba abaqhathi bethu esikhathi emkhosi ukuthi ke kukhulunyiswane ngendaba lezi zokuthi kanti uhlobo lesi esilalo eZimbabwe olwe-inflation ezichansa zonke insuku, impahla zichansa zonke insuku, faka amakhanda ndawonye kubona kathi kungenziwani ngoba khathesi ukukhanya ungathi mhlawumbe kazele ufile. Impahla zikhwela zonke insuku, ama-basic commodities akhwela zonke insuku kodwa akulaa muntu okhomentayo, akulaa muntu owenzani, abantu bekungathi hhayi sokubahlulise kakhulu.
Kanti khona vele abantu bazamelela ukuthi baze batshelwe ukuthi bayalamba njalo bayadubeka impilo isinzima kumbe bazayenza lokhu esayisikubone kusenzakala kwamanye amazwe ukuthi umuntu uyatho ukungazikufa ikuphi angene ezitaladeni.
Ngiqinisa lelo ngibona ngathi ngomume enginanzelela khona kokuthoyo ungacina kwenzakala ngoba sikubona kuzalwa kwamanye amazwe kungela mnikazi ngoba umuntu engalamba kakhulu, umuntu aswele kakhulu, alale engadlanga asakwazi ukuya ngayo uyabo sombandezele ekhoneni lokuthi umuntu uyakunezitshelile pho ngazi ukunje ungazikufa ikuphi and siyakwazi ukuthi nxa umumunje ngathi ababili abathathu basukume salendlela wonke umuntu. So ke yikho sithi ukuthi uhulumende ngaso uhulumende onanzelelayo sibe lo hulumende olalelayo kodwa sibolise uhulumende wezaro kanye engalaleli bantu owenza intani. Yikho ubone into engazikhwela zinje akuqedakali lutho kodwa unganazela phela uhulumende uyabe jengisa ukwethuka ngoba unganazela umuntu akathethi amabhozi akungegcwela igama lonke ngezinye indlela anti akwazi umuntu nxa elisele ngabona impolisa lidlula unani unani nxa elilanda yena. So umbiko lwana lawo abawuthathanga lula kuyatshengisa ukuthi laba bazibona ukuthi hhayi abamanga kuhle kwenzeni wabo yikho besethuka.
Ukwethuselwa okwenziwa abantu ngemva kokutshengisela okudluleyo kungaba kubangela na ukuthi abantu besabe ukutshengisela lezi zinsuku?
Yeye ukananzelela ukuthi phela laphana abantu laphana kwenzakala kuqala abantu bethuselwa abanye abantu bangena ezindlini betshawa amasosha siyakhumbula amasosha esingena dothi dothi abanye abantu abantu babotshwa abantu balamacala aloke engakapheli oloke ukuthi hayi remind khonokwana kwenza abantu bethuke and sokusenza lalwana owayengangenanga kulokho ethi nxa uyakhuluma ngakho engxayihlobo layo sithi ah ungakhohlwa mina lehloko ekhaya so ngiyavuma ukuthi kwesinye isikhathi ukwethuselwa lokuyenza ebantwini kodwa njalo bese sithi ebantwini bezimbabwe kodwa nxa usibala phela umthetho welizwe ukuthi yi-constitution uyavumela abantu ukuthi nxa into zingahambi kuhle tshengisela ngokuthula so ngizama ukuthi mina abantu bezimbabwe abakunanzela ukuthi ilungelo balalo umthetho uyabavumela unxa into zingabahambeli kuhle batshengisele ngokuthula bengatshisi izinto bengajonti ezitolo bengatshayi bani kulilungelo labo so nxa abantu bona sebedibekile kwesikhathi kuhle abantu basebenzisa amalungelo abaphiweyo amapholisa kuphela owabumsebenzi ukuthi nxa sokusenzakala baphonge umonto abantu bavikelele abantu bangahlukuluzwa kodwa akufayelanga wona amaphoyisa kwanesethaa abantu ngoba abantu babesenza okusemthethweni welizwe kusemthethweni we-constitution nakuyilungelo abeligcweleyo
hayi isikhathi so sesidliwe ngumangoye siyabonga kakhulu mnumzana
ngiyabonga mnawe
Loge ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo Progressive Bulawayo Residents Association ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba asidibane njalo ngevikeza
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lelami usithandekile emhlanga. Sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala isiphathamandla senhlanganiso yeVulindlela Gardens of and Care njalo engumsekeli kamgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association.
Inhlanganiso ibiqale ngo-1990 ibandelela umkhuhlane wengculazi isukhathazi. Wawusuthetha abangane bami washiya abantwana bezintandane. Ngase ngibona ukuthi hayi kumele ngiqalise ukuncedisa abantwana lapha ngoba bonke babebuya bethi mama ngilalokhu mama ngilalokhu khathesi nje ngikhangele abantwana abayi-240 abanye bahlala labogogo abanye balimi abanye bahlala labomalumi abanye bakhona ku-orphanage ngiqalisa inhlanganiso ngahlukuluzeka ngokufa kwabangani bami ngoba yingculazi eyathatha abangani bami kwakungakakhanyi ukuthi kuyinokwenzakalayo kodwa kufiwa begula base bachiya abantwana begula base bachiya abantwana ngase ngithi hayi kahle ngiqalise into le so far lokho ngaqalisa ngo-1996 nginabantwana abayi-7000 esengibancedisa ncedisa nalaba endilokhu engibancedisa khathesi bancedisa behlala labogogo labokhulu kumbe labomama angitsho abanye kuyahamba ubaba kumbe kuhambe umama abanye abasalayo abazali isale egule engasenekisi ngisebenza
libapha luphi usizo
ukubabhadelela ezikolweni sibathengele ama-uniform ngokubapha ukudla noma nje singabaphi insuku zonke babuye senta ngemande nange-Wednesday nange-Saturday bezokudla sibacida kathe singephorithi bele kuthiwa i-EPUB elingadingi ukuphekwa elingadingi into eziningi li-highly nutritious ngoba abantwana bethu abaningi ba-positive basala negciwane so siyabafida ngalo siyafisa ukubana ngabe siyendlula lapho sibaphekele okuningi kumbe bahambe bayekudla bengekhaya kodwa sase sibona ukuthi hhayi izandla zifishane siyazama kodwa ngangcole sibafide ngalelo porridge ngoba liyabancedisa ukuthi babe active nje ngoba bebengabantu abahlala begula belama-ringworms behlupheka nje behlulukele siyafisa uncedo olukhulu kakhulu ukuthi bathole iyakwazi lonyaka kulani itopile kusho ukuthi kuzaba nzima kakhulu kulaba abantwana ngoba kulezinye inhlelo abandanga ukubafaka abantwana bona la
lithe babuye ukuzokudla esenta yiphi leyo senta njalo uncediswa ngobani ukuthola ukudla
mina inhlanganiso yami kuthiwa yivulindlela guardians often care. Intandane nabantwana abaphakathi kokuhlupheka ngethize noma belabazali. Isempophoma. Empophoma iphansi kwegampu primary school ikhangelane nepioneer stores kongwenya. Istandard lapho khona kuthiwa ingwenya street. Yikho lapho engikhona ngevulinge. Ngincediswa ngabangani bamthize. Labangani bamthize abase-Australia. Ngibe labangani bamthize abase-South Africa. Ngibe nabase-UK. Kube omunye intombazane owafunda lapha uChantry. Ngiyo ngincedisayo kakhulu. Use-UK. Ngoba ngasa-primary ngize ngiyogcina labo kwi-secondary. Nxa umntwana ebhase siya phambili. Siyamake sure ukuthi lo Chantry umntwana lowo siyamncedisa kumbuye e-university. Abase-Australia ngama-Rotarians. O-David Green. Australia ngomunye omkhulu osincedisayo wazi wasifakela le library esenta sike library bese siba lomfundisi wamajuda uSilver Huff uRabbi Moshe useSouth Africa bese siba lama-Rotarians asebulawayo oSt Whitehead labo ngabanye abasincedisa nezinto zonke zonalezo iphaphu labo school fees lempahla zokugqoka lempahla zokugqoka befiye esikoleni kuyafibela nje kodwa hhayi mina kuyangisuthisa ngoba abantwana bavuka befiye esikoleni bathole khonokho abakutholayo labo babe yingxenye yokuthi bathole ukufundiseka.
Abanye selabancedisayo bakhula sebengabadala kathesi bakhona abaphumelelayo.
Bakhona kakhulu silamagqwetha, silabo-prosecutor, silababalisi, silabodokotela, silabonesi sikuzigatshi ukuthi hhayi umntwana lo lathi samncedisa uphumelele. Laye besemncedisa futhi abanye.
Yabancedisa futhi lokubalaya lokubachasisela njengempilo.
Kakhulu yikho sikusebenza kakhulu. Sibadingele futhi lentshantshi zokulasinga zokuqeqesha abantwana. Khathesi singethi le program okuthiwa yi-sister to sister. Esesibafundisa khona ngokuzakha amankazana. Labafana ukuthi bazakhe nokuthi bakhule njani ukuhlonipha nokunanzelela ngomkhuhlane lo okhona khathesi.
Leo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Chabalala isiphathamandla senhlanganiso ye-Vulindlela Gardens of Care njalo engumsekeli kamgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, siza kuthinta ngeviki ezayo. Emdlalweni wenkezo yeCastle Lager Premier League, iqembu leDynamos linqobe eleFC Platinum nge-1-0, yiyo yodwa impumela esilayo okwamanje. Stavo ehamba ke lo professor singake hlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umnumzana Dumiso Dabengwa ungumkhokheli webandla lezaphu ubekiwe lamhlanje emanxeleni entaba zenduna. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama ngu Chris Gande, lilani.